bathatha umzimba wakhe ufika emakhosi lapha aphawula khona umsebenzi wakho sisuke lapho uza kungena edolobheni lakobulawayo njengomuntu wena ekhuthaza esikuthi i-township tourism wayeyithanda kakhulu eyibabaza kakhulu efisa ukuthi kule ndawo ezimbalwa kobulawayo kwakumele ukuthi abantu bengazilibali sizawuthatha kumzimba wakhe nxa sisuka emakhosi ngoba nawuvele usuka emakhosi kunalokhu abathi i-natural route usuka emakhosi uzongena sidlule endaweni okuthiwa lapho kwakulengiswa khona abantu ngesikhathi sikamzilikazi amathiwe efika sidlula lapho kule sithombe khona sikafather Zimbabwe ubaba uJoshua Ngoma singasuka laphana sidlula emsebenzini okugcina lapha kade esebenza khona kakhulu engumuntu oqalise ophawule i-Skies metro yekiyona TV kube isikhathi sokuthi ayevalelisa lapha kade esebenza khona bese sisuka lapho bese sidlula esithi lapha phiwe khona isicoco abathi i-civic honors isicoco sedolobho lakobulawayo bese siyaceda sesise-amphitheatre lapho kuyabe kulinde khona abantu abalanda ukuzomvalelisa ukhonti isevisi enkulu yokumvalelisa izabe ise-amphitheatre lapho esikhanyelele abantu abaningi abavela endaweni ezahlukeneyo zezimbabwe njalo kuzaba lama-presentation ambalwa omsebenzi ukhonti ayewenza singaceda lapho phakathi kwemini bese sikhangelela ukuthi umzimba kakhonto usuzaphuma kobulawayo ususiya elubhane lapho aza kuyalala khona ebesevuka ebekwa ngomgcekeza
lapho libhodabhoda edolobheni lakobulawayo liyabe lihamba labobani njalo emthandazweni ngobani izikhulumi ezibalulekileyo ezincisiweyo
kobulawayo ngoba kusasa kuphakathi kweviki Friday ulwesihlanu luyahlupha kakhulu izimoto ziningi kobulawayo so ukungena kwethu kobulawayo asifisi ukuthi sibe ngabantu abazagcina besenza ukuthi idolobho lime singasahloniphi abanye abathayeli bezimoto so abantu abaningi sithi bahambe beyelinda ebulawayo theatre imoto ezizadlula siziqhubana lo mzimba kakhonti yizihlobo zikakhonti imuli yakwabo laba emakhosi asebenze nabo abalutshwane lama-officers kahulumente sikhanyelela ukuthi lo meya so hhayi zimota nje ezintuthwane abantu bazabe belungi umuntu kazalwa kaphuma emolini eyodwa uzakuba nezikhulumeli ezimele ama-artisti asuka khonapho kobulawayo ama-artisti asuke eHarare ama-artisti asuke endaweni ezehlukeneyo kuzaba zezikhulumi njalo ezimelele izakhamizi zikabulawayo omuhle lezikhulumeli ezimele ama-generation awemakhosi ngoba siyakwazi ukuthi imakhosi iqalise ngo-1982 kuze kuzofika lamhlanje so sithatha abehlukeneyo abaqala khona ngama-80s ababuya khona ngama-90s abaka-2000 kusiza khathesi kuhlanganela lama-students ayefundiswa ngukhonti bese kusiba-ke lezikhulumeli ezizabe zihlanganisela abaka-city council labakahulumente
selisiya elupane-ke kuyabe sokuphelile konke okwakobulawayo kumbe baningi elikhangelele ukuthi balandele
ngiyabona lichawe lapho esikhuluma ngalo esintwini sakithi umuntu uphekezelwa selimthiwe emzini yakhe umuntu odlulileyo esintwini sakithi kasimphekezeli ngokumbabhayisa ngokusedlulile so sikhanyelela ukuthi abantu abaningi baza kuyalala elubhane abanye bazavuka-ke emathathakusa befuna ukuyabamba umsebenzi elubhane
lisuthisekile kodwa ngokuthi isicelo senu sokuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe asivunywanga iningi liyakhonona
ngaye ngakhulumela uningi into eqakathekileyo yokuthi thina simelele abama-arti sahambisa isicelo uhulumende wabika ukuthi umdlandla uphiwa ukuncediswa nguhulumende lokho sakwamukela kodwa siyakwazi ukuthi bakhona abaningi abakade bekhanyele lokunye kodwa sacela saphiwa abantu bazahlala bekhuluma ngoba abantu banembono emuningi yehlukileyo.